I think if uhlupho silale eZimbabwe ukuthi bona amapolice ethu kalandeli isisekelo sombuso because ungakhayela i-constitution entsha iyabanika amalungelo okuthi khona be-demonstrate betshengisela ngento ababengazifundi kodwa-ke esengikunanzele ngamapholisa eZimbabwe ukuthi sometimes asuka ebe lo dlame kakhulu ebe lo cuku ecabanga ukuthi ukuthaya abantu kuzayenza abantu bengingakhulumi lokhu abakucabanga because uzananzela ukuthi khona ukuthaya abantu akuqalisi ngombuso kaMgabe even ngesikhathi sikaSmith amapholisa ayesaziwa ukuthi the one of the ruthless force in the world but akutshintshanga abantu imbono yabo ukuthi basebediniwe ngombuso kaSmith so utshaya abantu will not stop bona abantu ukuthi bekhone into abazifisayo kodwa kuzabanika i-determination yokuthi beqhubekele besenza loku abafuna ukukwenza
kodwa nxa sikhangela ukuthi bona amapholisa labo abatshaya abantu bahlala labantu nxa sebengena ebantwini bevela batshaya laphana kuhamba njani khona
uzananzela ukuthi kona indlela esetshenziswayo ngamapholisa eZimbabwe ukuthi abantu abavele eHarare basebenza koBulawayo abantu abasebenza koBulawayo bahlale eHarare and ungananzelela bona laba i-support unit ngama-reaction group ngabantu abahlale ekhempu isikhathi esingabantu abana-associate labantu isikhathi esiningi ngabantu nje abatshona bevalele ezindlini njengenyamazana bese bekhithwa nxa sekulo muntu omele ethayo so I think okunye i-orientation ubusunanzelela njalo ukuthi bakhohlwa ukuthi khona labo balabantwana balezihlobo iprize yokuthengisa inkwa ayinandaba kumbuli ipolisa kumbe awusopolisa so kwesinye isikhathi ngoba bani kusuke kube lobuthutha obuthize ngoba ilizwe lingalunga lizalungela wonke umuntu including ipolisa nalaleli kade selitshaya abantu yibo abantu abazabe sebesitshela ukuthi hayi no sasithunywa ukuthi siyesebenza unganikwa i-order ye kodwa kula muntu okuthi umuthi hambe ejaya umuntu especially nxa ungumuntu omdala lawo ozicabangelayo.